Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ndaba siyadibana njalo emsakazweni we Studio 7 ngesonto omhlazi ku 22 Ncwabakazi 2021 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, eliBhilitane selilungiselela ukuxotsha ezinye njalo izizalane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu ngolwesithathu.
Abameli nabalwela amalungelo oluntu abalokhu besalwisa kakhulu ukuthi bazame ukuthi ukudiphota kwalabo abantu kungabi impumelelo.
UZulu wesigaba seMathebeleland uthi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izinduna zilungisise udaba lweGuguraundi ayemukeleki.
Udaba lolu yigenocide ngumbhuqazwe ofanele ulungiswe ngendlela vele umthetho womhlaba otsho ngayo.
Umkhokheli webandla leMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa laye unqusiwe emkhosini wokugcoba umongameli Hichilema Hakainde wakwele Zambia ngolwesibili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Selilungiselela ukuxotsha ezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu ngolwesithathu. Laba ngabantu okuthiwa bake badala amacala kweleBhilitane babotshwa kodwa babika basebephuma. Ngenyanga edluleyo kulezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezamuyiselwa ekhaya zayavalelwa enkambeni zama-quarantine center okwamalanga alichumi zilinde ukuya emzini yazo. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane uMnumzana Difa Wajapi Bango.
Bakhona njalo babukandi njengoba sazi ukuthi kukhona ihlekana labanye ababesele ngalesi sikhathi kuze kudeport abanye njengoba ukuthi sakhumbula ukuthi sasikhulume ukuthi kwakulabantu ababefika amajumi amahlanu. Kodwa ke kwagcina kuhambe abanye ihlekana labantu kwasala abanye. Bona labo ababesele yibo abalokho besalwiswa njalo ukuthi baphinde babadeport njalo ngoba kusase yinto abayihlongozayo kakhulu abazama ukuthi bakwenze ukuthi bafeze izifiso zabo zinelezo ukuthi abantu abalamacala babadeport.
Ikhona yini imizamo oyizwileyo okuthiwa iyenziwa yokuzama ukuthi bengaxotshwa njalo uyibona iphumelela na?
Umlawameli nabalwela amalungelo oluntu abalokho besalwisa kakhulu ukuthi bazame ukuthi ukudeporta kwalabo abantu kungabi impumelelo. Basakhulumisana njalo ngokuthi balwise njalo kodwa kakhulu bekhulumisana labogatsha lwezo Home Affairs ukuthi bazwisisise kuhle ukuthi kathi isizathu esenze ukuthi beze balwise kakhulu kangaka ukuthi babuyisele abantu asebahlala iminyaka neminyaka eminingi kangaka kulelizwe laseBritain ukuthi kungabe kuyini. Ngoba kodwa ke lapha noqala siyazi ukuthi kwakukhona udaba lwaluhlongozwa okukhulunywa ukuthi amacala laba abenza amacala yiwo abalokho yibo abafanele ukuthi bahanjise okuyiso isizathu lokho saqhubeka njalo lokho besabeka besebenza sona ukuthi isizathu esenza ukuthi baqhubeke bebadeporta laba abalokho bebavalela.
Bona laba okuthiwa bazaxotsha selike lezwa na ukuthi balamacala anjani?
Amacala ababandakanyeka kiyo babukande kusase yiwo amacala afana lalana esasiwezwa ekhulunywa noma ebalwa ekuqaleni laphana ukuthi amacala akhona ngamacala afana lokuthi abakhona abanye abadlwengulayo noma bakhona abanye ababandakanyeka ezintweni zokukhwabanisa noma abanye bakhona ababandakanyeka ezintweni zokuthi bake babulala. Kodwa ke okusase ludaba lokho lusadida ngoba kakhulu umuntu nxa eye wagwetjwa wasebenzela isigwebo sakhe wasiqeda kuyabe sekuyukuthi sekulilungelo lakhe ukuthi bamnikeze njalo ithuba lokuthi aziprove ukuthi yena usebuye njalo wabe ngumuntu oseqondile njalo sengumuntu osezimisele ukuthi abuye ahlale impilo yendlela abanye abantu. Kodwa ke yibo ke labo bantu esiloko sibona belokho bebadobha kancane kancane bebalanda bebadopa bebavalela bebabuyisele ekhaya
umnumzana Difa wajabibhango isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leLondon. Lezempilakahle luthi kulabantu abalithumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose amakhulu amabili 199 ababanjwe igciwane le-coronavirus okulinani eselehle kakhulu nxa kuqathaniswa lensuku ezisanda kwedlula. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala i-COVID-19 bedlula inkulungwane ezingamakhulu angamashumi amathathu 23,822. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye unqusiwe emkhosini wokugcoba umongameli Hichilema Hakainde wakwele Zambia ngolwesibili. Lokhu kuzaba ngokwakuqala ukuthi umongameli welizwe elingumakhelwane anquse umkhokheli webandla eliphikisayo eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye unqusiwe emkhosini lo. Isikhangele esivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Elimelika lithi selisuse abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa kwele Afghanistan lanxa uzulu welemelika ebuzisisa umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ngomumo wegcekele ndizamtshina edolobheni leKabul kulandela ukuhluthunwa kwelizwe leAfghanistan ngabenhlanganiso yeTaliban. Amapolisa akukhefu asebiziwe emsebenzini edolobheni le Oregon kwelemelika kulandela imbiko yokuthi kulenhlanganiso ezimbili ezilembono ehlukeneyo ezingaqanjwanga ngamagama ezilungiselela ukutshengisela njalo zilakho ukudibana namuhla kuleli dolobho. Yezi lezulu uHurricane Henry lilubhekise edolobheni leLong Island lele New England esigabeni seNew York. Yezi leli liza lomoya ohamba ngesiqubu sokungamakhilomitha adlula ikhulu ngehola linye 120 kilometers per hour.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America ese Washington DC. Yabo.
Uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeHabakuk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Namuhla sixoxa lezakhamizi eMatobo South esabelweni seMatabeleland South ngejekiseni yeCOVID-19.
Izakhamizi eMatopo ngumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Oli Musaleli ohlala eMbembeswane uward 11 uthi abantu baqala bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ehlelweni lolu lwevaccine abantu balusebelwamukele kwakungana kukhanya ukuthi bayalwamukela ngoba kwakulokukhohlisana okuningi ukuthi heyi abahlatshiwe baza kufa ngapha ngemva kwe-2 years. Kodwa kathesi abantu sebebonile ngoba leyi i-third wave leyi ibuye ngolaka yafika lasemaphandleni emaphandleni sasikuqale silokho sikuzwa ngendumela sikuzwa ngendumela kukhatshana namehlo abantu kodwa ngoba sokusondelile sokuke kwaba khona ezigabeni ezindaweni hayi abantu sebephakama ngobuningi ukuyahlatshwa ivaccine
uthi iyasilela ijekiseni le endaweni eziningi esiqintini lezi
uhlupho abahlangana nalo kweyakithi iward embembeswana lapha ikuthi ivaccine ibuya indlutshwana abantu bebanengi belayinile bethole kodwa abanye babesebeswela iphele nje abantu belokhu besalayinile njalo futhi uhlupho engilunanzeleleyo kwathi abantu abahlatshwa ngabo May June i-first dose bathiwa kabayelinda bazabuya nge-second dose i-second dose leyo kayisabuyanga so kwazofika kwazokuthwa sokubuye i-first dose kubuye abaqalisayo bahamba kabaqalisayo khathesi njengoba ngikhuluma nje izolo kubuye i-second dose yalabo abahlatshwe ngo-July kwathiwa labana abahlatshwa ngo-May June hayi eyabo i-second dose ayisiyo bangabuyi so into ebakhathazayo abantu leyo ngabe kuba nendlela yokuthi asebehlatshiwe baqedelele asebehlatshiwe qedelele ngoba sesilolwazi lokuthi abantu sebelolwazi lokuthi umuntu ohlatshiweyo ovaccinatedweyo ayisozibe lamandla linto loba ingabe ifika kuyi-COVID-19 izafika ilamandla amancane angekho kakhulu ngakho ke bakithi esingakukhalazela ukuthi injection kayibuye ipheleliswe kuwo wonke amadose njalo ayibuye inengi abantu bathole bonke kugcina kuyikuthi abanye babe bethwalwe ngezinqola bakithi ngolingi yokucelwa bagcine belokho bengatholanga siphelile bekusendleleni kugcina kuyikuthi umuntu sehlulekile ukuhamba bakithi siyacela ukuthi ngabe uhulumende angaba lemizamo kube lamadonors kube lemizamo engayenziwa ukuthi ivaccine le abantu bonke bayithole itholakale ikhona isikhathi sonke kuphela abantu yonisali khona njalo futhi ngabe kungenzeka kuyenzeka ngabe kuyavuma kube lama outreach ezindaweni ezinjengabo ward center kumbe ezikolo wenze ukuthi abalupheleyo bananayidzeke bahanjiswe lapho labo bayehlatshwa bakithi siyabonga ngoba sesilolwazi lokuthi ivaccine ifanele ilande thina abantu
umnumzana Bheki Impilo Sibanda ohlala eMarinoha kuward 10 laye uthi sebebaningi abantu abafisa ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19
so sile sifisa ukuthi aluba maybe isibhedlela kumbe abezempila kahle aluba bengaphakama aluba umuthi utholakala ngendlela efanele lohulumende ubuyangenela ancedise lamadonatizi akhona bancedise umuthi ube mningi abantu bavikele ngoba lolu bhubhane likhona ngikhuluma nje kunjenje nasemaphandleni kathesi ubhubhane lolu lungene kakhulu sibili silabantu abaningi sibaziyo abakuquarantine besezindlini zabo so siyadinga usizo lwenjalo ihlupho esilalo thina kuwadi 10 emakhasa emadolo
belilalele uhlelo lwezamaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso iHabha Group Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 luqoqwe yimi owenu uKips Dube oweStudio 7 iseMaryland
lokebe kuluhlelo lwezemaphandleni lalelani ngeviki ezayo kuhlelo olufanayo okwamanje sengilichiya ezandleni zika Michael Hobe
Play Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave
lichona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle ngiyalebengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama ngumaikhobe namhlanje silo Samantha Sibanda olwela amalungelo abakhubazekileyo elizweni sixoxa ngohlelo lweMandela Washington Fellowship abanye bathi yali uhlelo oluqhutshwa minyaka yonke uhlelo lolu luqhutshwa nguhulumende wakwele Melika lujonge ukuthuthukisa abasakhulayo abadabuka kwele Africa sengidibane ngabantu abaningi bengibuzo okuningi ngalolu hlelo bengibuza ukuthi ama application application okuba ingxenye yaloluhlelo aqala nini njalo ukugcitshwa nini ama applications lokandaba asevuliwe njalo uhlelo lokufaka ama application lugqiba mhla ka 15 September hambani kukhasi ele Mandela Washington Fellowship ebulenjini www.mandelawashingtonfellowship.com ukuze liyenelise ukufaka ama application libe ingxenye yaloluhlelo ngomnyaka ozayo ngo 2022 asizweni ukuthi uma sibanda uthini ngokuqhatheka kwaloluhlelo masibanda ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngokuqhatheka kweyani
ukuqhatheka kweMandela Washington Fellowship ngingathi kukabili okokuqala ikuthi uyakwazi ukuhlangana labantu abaningi abachiyetshiyeneyo ngiyakhumbula mina ngafunda eUniversity of Delaware sasingabantu abachiyeneyo abavele emazweni achiyeneyo abanye abavele eGhana Djibouti ungahlangana labantu abanjalo kuyakuvula lawo ingqondo ekutheni bona imisebenzi yabo bavele bayenza njani ungakwazi ukuthatha eminye imbono lawe njalo ubafundise imbono yakho okunye ngahlangana labantu abayenza imithetho ngenxa ukuthi mina emsebenzini wami owe advocacy njalo ukukhuluma labantu abayiwo abasenzela imithetho ama ministers ama senators bona labo yiwo esizama ukuthi sikhulume labo ukwenzela ukuthi imithetho yethu eminingi mayelana labantu abakhubazekileyo ijinji so ngakwanisa ukuba nanihlangane labantu bona laba abanjalo ngahlangana lo governor ngahlangana lo senator abantu laba they are very close yibo abatshintsha imithetho emazweni so ukuthi nihlangane labo umbe kwazi ukuthi okay i-justice system isebenza njani kwanceda kakhulu so emsebenzini wami ukuthi ngikwanise lami ukuthi ngiyenze izinto ezitshintsha kuhle
Samantha ungomunye wabathole ithuba lokugqiba izifundo zakho phansi kwaloluhlelo ukwelemelika bekulula na ukusebenzisa lolu lwazi kwele Zimbabwe
ya ulwazi engangiluthola eAmerica ukuthi ngilusebenzise eZimbabwe kulezi izinto vele mayike engangizibona ukuthi eZimbabwe lokho akusoze kusebenze ngiyakhumbula ngifika kwenye library abayirenovate nge 5,000 US ngakhala ngayehlisa inyembezi ngoba ngangikwazi ukuthi eZimbabwe akhona ama projects ukuthi uyanika umuntu 5,000 and kumbe 10,000 kumbe 1 million but into yona liyana isuch innovation eyayenzekwe e-library liyana asingeke sayifinyelela mina nxa ngikhangele omunye umsebenzi wami nxa ngiseZimbabwe abantu bayadonda nxa kubuya izinto zokukhubazeka babona ngani abantu abakhubazekileyo ngabantu bokucela kuchiyene laseMelika ngoba abantu abalaba disabilities ba empowered wonke ama buildings abo ayangeni kanye wheelchair so it only showed me a gap but I guess kwakun challenge la ukuthi msebenze nzima ukuthi ngifinyelele ama goals engiwafunayo mayelana le advocacy for abantu abakhubazekileyo
hayi siyakuzwa masibanda isikhathi yise sesihlwe ngumangoyi gciba lingqoqo
nxa ngikhanyele into etholakalayo ukuthi abantu abaningi babecabanga ukuthi abantu abatsha asisebenzi nzima I remember kwase wabhalwa la National Development Strategy we are not hard working and abantu abatsha I know we work hard but ama opportunities were since khathi asuke swelakala even ngathesi COVID iqalisa ama opportunities ayahlupa but mfuna ukuphomba uqinisa abanye bami ukuthi asiqhubekeleni nisebenza the danger is to stop dreaming yes ama opportunities awakho yes imali ayikho kodwa ungami ukuphupha that is the reason ekwenza ukuthi ukwanise ukufinyelela iopportunity nxa ungayibona ngenxa ukuthi mina iMandela Fellowship I knew I had a dream so ngathi sengiyibona iopportunity I could go for it ngenxa ukuthi ngangile dream yami so nxa usubona ama opportunities anjalo you can work on it but nxa ungahlala ungelaphupho akukho right
hayi zulukandaba thanda ukubonga uSamantha Sibanda ngokungena kuhlelo ingxenye yohlelo lwe Mandela Washington Fellowship ugcibe izifundo zakhe ngomnyaka ka 2019 kwaneluka namhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe Live Talk the connection Oliver Lisayo ngenjabulo igama nguMikeobe ngithokoza muhle bye bye
siyabonga Mike ke sizwe ke ezamasiko silo gift dube
Sinjona njani mthwazo muhle ngilethemba lokuthi ngiphile kahle namhlanje siyalugqiba udaba lomantombazana okhanya izitata isikhathe esifitshane ukuba iqhome amajaha qhubekela phambili silo nkosazana seludewa waziwa kakhulu enkundleni zokuxhumana kanye lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu
amadoda akudala elesineke enesi ekwazi ukubekezela ukuthi hayi ithini belokhu ngizama ngizaze ngikhonjwe as long intombi ngiyithanda. Abamanje hayi abasakwenzi lokhu ukuthi khona hayi into engikhombisa ngikhombisa nsuku zonke lokhu ngilandela umuntu oyedwa hayi ngimncenge mina bale nto laleyo yokuthi abancenge. So yikho nje bengathi bangakukhombisa namhlanje nathi sesikwazi ukuthi hayi ngangikhombisa namhlanje ngizathi hayi ngizakutshela kusasa sengizavuka kusasa nami sesithi hayi ngiyakuthanda. Uthando lwakhona lukhula selivele seliphakathi abawudala lalokhu elikhombisa umuntu lokhu umthanda kodwa usesaba ukuthi umkhombe ngendaba zezenzani ukuthi khona uyabufuna ukuthi akuhloniphe abe le respect for wena ukuthi usisiloku dala mani engiyigijima emva kwakhe so angifuni ukumluza. So abamanje ha akukhombisa namhlanje maye kuluze namhlanje kuluzile maye kuthola ukutholile abaselandaba vele abafana bamanje ayinjalo le ndaba.
Mnumzana Ngwenya siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabingelela Dube abasakazi we Studio 7 nabalaleli be Studio 7. Udaba lolu lokukhomba kwezintombi masinya kulezi insuku ngibona ngani kulezi zathwanyana nje ezimbalwa ezimbangela yaloko. Abantu bamanje bazitshela ukuthi yibo kufanele bazithathele izinqumo kulamuntu ozobatshela abalindeni ngibani osazobathathela isinqumo. Okunye futhi abantu bamanje bakhangela kakhulu isimo somuntu lo osuke emkhombisa noma emshela ukuthi ungumuntu olani mhlawumbe omi kanjani. Kodwa ke lakudala kwakugangelwa khona lokho kodwa kakhulu kwakukhangelwa kakhulu ngabadala ukuthi lowo muntu ongabe ezothatha umntana nabo ungumuntu olezinkomo yini ezingakwazi ukuthi zibe ngamalobolo phela. Kodwa ke babekhangelisisa ngempela abakudala ngaphambi kokuba umuntu avume babekhangelisisa okwesikhathi eside njalo kunye okwakubenza bathatha isikhathi eside kwakuyikuthi kwakuyikuvikela kwesithombi intombi ivikela isithunzi sayo ukuthi phela kungabi intombi lana ezathathwa lulu ukuthi ha ngamthola kalula lo umfana wabe seyiphatha kabi nasemendweni ethi hayi lo ngathi nje ngithi ngithinta wavele wavuma. So yikho kwakusenza ukuthi bathatha isikhathi nyane eside ukuthi umuntu azavume ngisho noma emthanda kodwa wayengashesha kubonise lokho ukuthi uyamthanda qale ngempela alizulise isoka lelo kumbe ngithi sesheli sakhe noma ngithi lo omkhombisayo kuze kube ngeside isikhathi uthi noma lo muntu esefika ukuthi sedelile sesise yadela ethola ukuthi kanti lo muntu sekuyisikhathi sokuthi usemvuma.
Ngambe lokhu yikho na okwenza imichado ibhidlike.
Kuyalibamba iqhaza ngempela babudube okwenzakala kule nsuku ngoba phela leyo ntombi nga izithola ukuthi lokade icabanga ukuthi yikho ekade icabanga ukuthi izokuthola laphana kulowo mfana kungasenzeki. Leyo linciphe lothando abe sebona lo munyo oseceleni ongani uzokwenza ngcono laye abe sethatheka lokho kuyenzeka kwenza ukuthi imichado ingafiki indawo isheshe ichitheke.
Abadala bathi okungapheliyo kuyahlola. Siluphetha lapha udaba lwethu lwanamhlanje besiqoqa lo nkosazana Seludewa owaziwa kakhulu enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook kanye lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Olivalelisa ngenjabulo umthembo sembayo uGibbs Dube lilanga
siyabonga Gibbs Dube. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikantungameli Nkomo. Siyabonga Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya. Igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela balaleli, ngiyabonga ukwamukelwa kulolu hlelo namhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhlanje afuna sibale kumaHubo 90 ngizabala kuverse ka-12. Ithi yona, ngakho sifundise ukubala insuku zethu ukuze sizuze inhliziyo elokuhlakanipha. Okokuqala ufuna ukukhuluma ukuthi uMose ngumuntu wayebonane loNkulunkulu, wahlangana loNkulunkulu, wahamba loNkulunkulu. Lapha kuverse ka-12 ukhuluma into okumele ukuba ibe yisikhalo esikhona yokukhala komuntu wonke lapha emhlabeni. uMose uza kuNkulunkulu ethi sifundise ukubala insuku zethu. Kambe shiwa nxa umuntu obekade ehamba noNkulunkulu wabona uNkulunkulu waze wamtshengisa enye ingxenye yakhe wakhe. UNkulunkulu wakhuluma laye engani ukhuluma lomngani wakhe. UNkulunkulu wakwansa ukuthi esefuna ukubhubhisa iSodoma neGomora, waqala wambuza ukuthi kambe Mose ngithini. Kodwa nguye ozalapha esithi yena sifundise ukubala insuku zethu ukuba sizuze inhliziyo elokuhlakanipha. Ngakho siyananzelela ukuthi Mose uthi yena isifundo kumele sisifunde ukubala insuku zethu. Kuthoni khonoko ukuthi sifundise ukubala insuku zethu? Ah, kuthi izinto ezimbala. Okokuqala uMose uthi nxa uvuka ngelanga la ngelanga kumele umbonge uNkulunkulu ukuthi upapheme wavuka wakunikela inye ilanga lokuthi uphile. Abantu abaningi nxa sivuka usiyageza kumbe sidla ukudla kwekuseni ubuphume engutsheni uyaphuma ugijime nje ucabanga ukuthi asendlela inye ilanga. But uMose lapho uthi sifundise ukuthi silibale lona lelo langa, kulibala ukuthi ah, namhlanje yisonto ngivuke ekuseni khathe sinilalela intshumayelo uNkulunkulu niyabonga. Khonokho kumele ufunde khonokho weza kumbe ungumuntu oleminyaka elithumi lambili kumbe ungumuntu osukuma 8 years kumbe umuntu osemdala kumbe ulijaha nxa unilalele kathesi ngifuna ukuthi ukwenze kube lusiko lwakho ukuthi nxa uvuke ekuseni ubonge uNkulunkulu ukuthi mbonga lona leli langa kathesi usemvukile. So Mose lapho uthi yena kumele siphile njengabantu abathi ngelanga uphila ngelanga wena. Ilokhuyana uJesu ayekutsho ukuthi uyakhumbula umzekeliso wakhe nikuthi lindoda eyayinothile eyavuka isithi yona ah isiphala sami sigcwele ngitshayile inala ngizathengisa ngidle ngize ngisuthe. Kodwa uJesu wathi yena siwula ngalelo langa uNkulunkulu uzathatha impilo yakho. Ngakho ke nxa uMose sisifundise uthi kithi impilo yethu yonke ikuJesu, impilo yethu yonke ikuNkulunkulu. Ngesikhathi lesi seCovid ngileqinisa ukuthi sonke sikunanzelele khonoko ukuthi impilo zethu zonke zikuye uNkulunkulu. Ukuhlakanipha abalaleli bami yikwesaba uNkulunkulu. Iziwula azimesabi uNkulunkulu. Abanye abantu bathi vele bona gakho layo uNkulunkulu. Ukwesaba uNkulunkulu yikuqalisa ukuhlakanipha okuthola khona empilweni. Ukuhlakanipha sokuthola empilweni asikutholi kuma university kodwa sikuthola ngokwesaba uNkulunkulu. Ungabi ingxenye yabantu laba abangayesaba uNkulunkulu. Kumele uwesabe uNkulunkulu ube kwazi ukuthi ekugcineni ukhona ozakubuza ngempilo yakho. Ukhona ozakubuza ukuthi usaphila emhlabeni wawusenzani. Uyakhuluma uJohane kuRevelation kusambulelo ukuthi kuzavula amabhuku ekugcineni. So uthonisisa ukuthi wawuphila njani lapha emhlabeni. Mlalelo wami, woba ngumuntu ozafunyana ukuthi wawuphila usesaba uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje kubalaleli bami, sifundise ukubala insuku zethu. Inhliziyo zethu zithola ukuhlakanipha lokuvuma Jesu ukuba be yinkosi nomsindisi wempilo zethu.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya sinomfundisi usenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga Nkomo. Uhlelo lwalamhlanje sisikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Elebhilitane selilungiselela ukuxotsha ezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu ngolwesithathu. UZulu weMathebeleland uthi imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuthi izinduna zilungisise udaba lwekukurawundi ayemukeleki. Umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa laye unxusiwe emkhosini wokugcoba umongameli Hichilema Hakainde wakwele Zambia ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo unguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawo.